Yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni lilami untungamile inkomo. Lamhlanje siphatha udaba lokuguquka komkhathi i-climate change. Lolu ludubo oluhluphayo emhlabeni jikelele olubangela indlala ezingapheliyo lokunye okugoqela izulu lesiphepho. Indlala yalonyaka ibangelwe ngomthelela we-climate change. Silomphathi ntambo obona ngezemvelo lomkhathi umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu. Ngiyakwamukela kuhlelo Ndlovu.
Ngiyabonga.
I-climate change ludubo oluhlupha okunganani.
Yazi indaba le iyahlupha, indaba esogudwini. Siyananzelela ukuthi akusafani lakudala. Sina sikhula kube kule ndawo obekuthiwa imsenya ebingacitshi. Khathesi le msenya engayibona ngikhula kangisayitholi ngenxa yokuthi izulu esesilithola kalisanele. Sike sayenza i-analysis yama-drought years from 1946. Besinanzelela ukuthi from abo 40s up to early 80s, i-drought ye ibisiba khona after every 6 to 8 years or up to 10 years. Khathesi sesisiba lama-drought years esiba ngeminyaka emibili emithathu ilandelana, iyeqise 2 years esithi izulu lingcono iphendule. I-frequency yakhona isi-too much. Njalo kubuhlungu kithi ukuthi lapho okule-drought khona, le economic performance yethu iyehla. Sibe sikukhangela khonokho, sikhangela nje ukuthi i-economy yabo iperforma njani. I-graph yakhona iyalandela nxa izulu lilinengi, because we are an agro-economy. Izulu lingaba linengi, i-economy yethu iperforma kahle.
IZimbabwe kuyini ekwenzayo ngalolu daba?
Thina esasikukhangele kakhulu kube ku-energy sector, ama-emissions ebesikhangele ukuthi sizayehlisa by 33% sisafika ku-2030. Kithi i-energy sector i-contributor phose 44% yama-emissions. Eyinye e-contributor kakhulu yi-agriculture, e-contributor almost 42%. Lezi zombili ngesizikhangele sibili ngelihlo lokhozi ukuthi sifuna ukuphuma le ndlela zokuthi siyehlise ezigoqela abo-renewal energy, sesiqalisa ukuthuma le framework eyama-electric cars. Phezu kwakhona lokho ku-agriculture kulalokho esikuthi thina yi-climate smart agriculture. O-fertilizer esiwasebenzisayo, sisebenzisa fertilizer bani, njalo sipholutha kangakanani i-environment. So i-climate smart agriculture ngeyinye elontshwe lonyaka esizabe gradually siyiletha ebantwini. I-climate policy ikhona. Kodwa kulomnyaka ozayo sizabe siphuma lomthetho i-climate act ezama ukuthi ifake amazinyo kunhlelo esilazo ezokuthi abantu benakekele umkhathi wabo njalo beyehlise izinga abapholutha ngayo o aba-emitha ngayo amagasisi.
Amalahle asetshenziswa kakhulu eZimbabwe lawo alomthelela omubi emkhathini, kuyini elikwenzayo ngawo?
Zonke inhlelo esilazo ezi-includa ukusebenzisa kwethu i-coal, ngoba i-coal ngeyinye yama-cheapest sources of energy. Zonke inhlelo lezi sezigoqelwa lenhlelo esilazo ezokunakekela umkhathi ezi-includa izihlahla esizihlanyelayo. Ngomnyaka kusukela next year siyabe sihlanyela izihlahla ezifika 30 million. Angiboni ukuthi kulelizwe elile-thagethi enjalo. Lo nyaka besile-thagethi ye-15 million, but saba lobunzima bokuthi izulu laba liluthwana sasengafuni ukuhlala izihlahla zife phelele ku-12 million. Phezu kwakhonokho silama-investment amaningi abuyayo aya ku-solar power. Konke lokhu nxa sikugqokisela sikuhlanganisa, thina ithegethi yethu yokwehlisa nge-33% by 2030 siyayibamba.
Lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni, njalo besixoxa lomphathi ntambo kahulumende obona ngezemvelo lezomkhathi umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu. Thiyani indlebe kulolu hlelo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguntungamili Nkomo. China.